Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7, ngomgqibelo mhla ka 19 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yeHarare namhla idilise izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yeMopetsanamo Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni.
Silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni bona la ukuvikela ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya esibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalo mkhuhlane.
Sizalithulela ezomculo silo sikhosana buhlungu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kuona lo umsakazo. Ikhansili yeHarare namhla ithi iqalisile ukudiliza izakhiwo zabantu ababekwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare kuleli dolobho endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopetsanamo Flea Market. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba umise inyathelo elifanayo eChitungwiza, njalo iningi labathintekileyo lisithi alilayo enye indlela yokuziphilisa njengoba kungela misebenzi elizweni. Isikhulumeli seKhansili yeHarare umnumzana Michael Shideme utshele iStudio 7 ukuthi izakhiwo lezi azikho emthethweni, ngakho bazaqhubeka ngalolu hlelo. Iningi selamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngamapholisa elokwenqabela abahlali beMathebeleland South ukuthwala izikhali eziyingozi kusukela kuyona le inyanga kusiya kumpandula ngendlela yokuqeda uhlupho lwamacala adalwa ngabantu abahlomileyo kulesi isigaba, njalo osolubhahilela kwezinye izigaba zelizwe. Amapholisa ethule umbiko esithi abaza kwephula lesi isinqumo baza kwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha kumbe behlawuliswe imali yefayindi. Amapholisa athi asethenge ezinye njalo imota ukwengezelela lezo ezikhona elizweni jikelele ukwenzela ukuthi kungaba lohlupho baphuthume baye lapho ababizwa khona. Sixoxa lomnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association ngalolu daba.
Ezakhamizi zeGwanda sizibona kuyinto enhle kakhulu esithemba ukuthi inyathela leli asoze libe phelele emlonyeni, lizayenza lokuthi bahambe sibili benanzelela besecha abantu abahamba bethwele izikhali eziyingozi njengamabhemba. Ngoba singananzelela iGwanda yona ngokwayo kusukela emuva ngale yayivele ingela zonke izinto lezi esezenzakala kathesi kungenxa yokuqalisa indaba yokuhamba abantu bethwele amabhemba bethwele into eziningi. Yikho lapho kuzivele khona into eziningi osokusenza ukuthi kube yingozi kakhulu. So siyananzelela ukuthi nxa ukuthi inyathela leli abalithetheyo linyathela lizayenza ukuthi balilandelele kube lokusetshwa-setshwa ukuthize abantwini, kuzayenza ukuthi lezi ngozi ikakhulu abafana abasakhulayo laba sokugcwele kugwazana ezindaweni eziningi, okuthi nxa kungasela izikhali lezi eziyingozi kuzaba nganeno kubulalana lokulimazana esigabeni seGwanda.
Kodwa khona ngapho eMatsouth kumbe eGwanda lapho khona sengathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Kuyinto ekhona eMathebeleland South ekwenzakalayo ukuthi abantu bayaqhikezela bayathathela izinto bethathelwa ngabantu abahlomileyo. Kukanti labafana laba batsha bakhathesi nganike isibonelo nje engozi ekeyenza ngale nkhwali kwinsukwana zonezi ezidlulileyo, lapho omunye umfana ocine segwaze omunye ngengqamu wafa wabekwa impela khonapho eGwanda lako futhi edolobheni phakathi bake yahlaselwa ngezinsukwana ezidlulileyo kulabantu amabhizinisi lalaba abadila ngezemayini abaka bahlaselwa batshontshela izinto abanye baze batshontshela izinye izikhali ayigwanda yayindawo ethuliyo indawo engela budlongudlwangu kodwa kwanxa yokubuya laba abantu bamabhemba kwahle kwaqalisa ukungazani sokulumathiswa umlilo sokuhlangene abantu bokuza kwezinye izindawo labantu sebehlala lapha sebesuke bahlangana sebesenza ububi bengabantu asebendawonye khona lokho kodwa sokusenza labanye ababehlezi lapha sebehamba bethwele izikhali bezama ukuthi bazazivikela bagcine sebezisebenzisa bona ukuthi bazuze imali ngendlela engayisiyo abantu abahlalisekanga abantu nxa bangabona ilanga lithona bayakhathazeka kule ndawo uthiwa kuse Red Cross ubahamba nje usevaluyent kungayenzakala nhlangane lomuntu ongangigwaza ngenqamu kumbe ongasuka angisukele ngesikhala esibi abesithwele engithemba ukuthi la mapolisa sithemba ukuthi labo bazabe bethwele izikhali zokuzivikela ngoba nxa bezahamba bengalalutho kungenzakala icinise kuhlaselwa bona sokubulawa bona
lo ngumnumzana Molvin Dube isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga lilokhe liqonga elizweni njalo sokulabanye abangamakhulu amane lasitshiyagalombili 408 asebelegcikwane leli lokhu sokukhuphule inani labantu asebathola leli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amane 41,335 kwabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,656. Uhulumende uthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eKariba, Karoi, Makonde, Lekwekwe njalo iCOVID-19 idla ubhedu kwezinye indawo ezibalisa iChirundu, Magunje, Mahangura, Chinoyi, Chitamoyo, Maswingo, Chiretsi, Nkulumane, Emakhandeni, le-Northern Suburbs, koBulawayo, kanye le-Mandidawe. Ukusenjalo, umnumzana Omega Sibanda omela ivungo edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi usichasisela okwenzakalayo esigabeni sakhe.
Ngibona likhona yonke indawo, kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona kwababa umnangako useveke futhi umthetho lo ngominister of health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kulamagcikwane asinanzela ukuthi egcwele indawo zonke iphendukile-ke lockdown ngendlela ezijiyeneyo njengoba nalisizwa nje kuhlaba umkhosi wokuthi hhayi lapha kumele kuthi abevungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi kathesi imaski kayijiwa uhulumende uthini kakulandela umthetho kahulumende singayenzi imithetho yenu
kodwa kumabhizinisi ye
kumabhizinisimen kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha into ye-COVID abaningi sebehle bavala abasebenza sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona yikho sizama ukuthi sincedisane nini sibone o-minister of industry and commerce umama u-honorable unzenza ukuthi akazama ukuthi asizoncedisana lapha evuko nabobhizinisimen sibanikela ukuthiwa ngamaloni noma imali yokubhoost ibhizinis basukuma bavaliyo sizama ukuthi bavule ngoba kumabhizinisi awethe evuko aya kumanga kuhle kumabhizinisi kunzisa ubuhlungu lami ngiyakubona nxangihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi abantu babezimele sibili kathi hhayi abamanga kuhle
singathi i-COVID kumbe ikuwa komnotho welizwe
hatshi i-COVID ayisikho kukuwa komnotho welizwe ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi lokho kwakuyi new dispensation ezokuthi senze ibhizinisi angiboni lapho sibile ukuzivalela khona siyasukuma sibili njenge-constituency ngenxa ye-new dispensation
lo umnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi ekubandla leZANU-P F sixoxelaye ekhonale evungu izakhamizi zemaphandleni zithi zikhathazekile kulandela ukumemetheka ngamandla kwegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi iningi lazo lingenelisi ukugada liye emadolobheni ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi segwaqo eGwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo
silokwesaba kakhulu ngomkhuhlane lo ngoba siyezwe emaradiyoni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela inani labantu liyakhwela elabantu ababanje umkhuhlane labanye abafayo thina sizwa sesaba kakhulu thina njengezakhamizi silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela ngoba thina sileza khamizi ezingakwanisi ukuhamba siya ezibhedlela sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusumuzi Nkala oyisakhamuzi egungwe kwanda South othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke siseduzane leBotswana la eSouth Africa futhi awugogatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe kuthi ngoba abantu laba labo babe besithi bazincedise bancedise imuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona le Botswana ngale abantu babanjwa ngale siyabona abantu babanjwa badipoto. So abanye babe bebuya lemkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi iningi labazali esitezi lizibuza ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Siyezwa igcikwana lelo ukuthi kubo Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla ende liyabulala. So abantu bayazibuza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana, asizukubuyela yini ku-lockdown. Njalo abantwana bawonakala abaningi, kuningi okuwona abantwana. Sesisesaba ukuthi hey kungaphinda, kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi, ikukhulekela ukuthi lo mkhuhlane awuhambe uphele. Ungabuye ubuye enye lockdown abantu yabayesabaya abafunda kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama lockdown lokhuyana singabona abantwana sebewonakele labo gender based violence labantwana bamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi bese bechiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eguyizithi zisele zichamathe kulandela kubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajuma esiyagalombili umzukulu emethesa umlando okufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa itshaya okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokho okuthiwa ngama prohibition order ayo engabela uZulu ukuba aye kuma public places izindawo ezihlangana abantu indawo ezifinyelela abantu ephethe izikhali lezi engizibalayo ngaba ngama rekeni okuchayinyoni lana kungaba ngamahloka induku imkhonto ingqamu lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukusela ngoJune sisiyafika kuAugust.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Primrose Java ophila nesimo sombala wesikhumba esimhlophe ese-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha omunye wazo ephila lalesi simo.
Khona ngapho eluveve kwabulawayo bakhona yini abanye abaphila nesimo leso eliyake lihlangane ngicubungule konke likufuna.
Akhona bona kodwa bahlala kugwa abalanda abaningi bakhona. Asikaze sihlale phansi sihlangane ukuthi singayenjani.
Kodwa uthe kule nhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso? Kodwa laba abantwana obalondolozayo abakhubazekanga. Wakhula njani? Ungathi uhlupho lolo solubona umntwana lo mlondolozayo lawo wahlangana lalo yini?
Lowo unkosazana Primrose Jaba esixoxelaye eBulawayo. Kengelithiyo okwesikhatshana ezandleni zikaChris Kande weStudio 7.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eAtools. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukuba sesibeni. Sanibonani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu nxa sikhangela indaba zamatitshala? Siyabona ukubana uZulu mathupha uyakhala phandle lapha, kodwa lina njengamatitshala kuyini inhlupho elibhekana lazo lezi nsuku?
Thina njengamatitshala sibuye singene futhi kuZulu, sisephakathi kwelide njengokodwa. Nxa sikhangele njengakumanje ababalisi bakukhe namhla bebethule ikholo labo sikhangelele ukuthi bavule mhla ka-28 kuyake kule deadline khonapho kusuyafika kubo-July 5 kumbe 16 sibaqedisisa ukuthi ama-examination fees olevo ikubo-1600 okungamasentinyana ngama-RTGS. Umbalisi uvele kathesi imali yakhe ayivumi ukuthi ayenelise ukuthenga izinto azifunayo. Nxa sisenza i-breakdown yesalari kambalisi ye-20,000 ngelanga for 30 days imali yani iyavuma kuphela ukuthi athenge ilobiye, okunye lokhu ayisakubali. Kodwa umbalisi kukhangelele ukuthi ahambe ayefundisa abantwana bezinye izakhamizi esezienelekile ukudingadinga lapho ezidinga khona ukuthi zibhadale i-examination fee. Yena akatoze ayenelisi uyabhadale i-examination fee yani, kodwa kumele ahambe ayefundisa abantwana laba. Okunye futhi kathesi kule nhlelo ezinye sezikhona kuthiwa yikhala lapho kudinga khona umbalisi izinto eziningi, umsebenzisisi kamningi ukuthi afundise eklasini, aphinde ayenze i-continuous assessment learning area, alandelele umntwana ngomntwana. Nxa elabantwana abangu-30 eklasini abalandelele bonke, umbalisi leyo sikhuluma ngayo uyabe elambile, uveleka psychologically kunjesikathesi igwanda ifake umbiko wokuthi o-headmaster abaphathi bezikolo abahambise amabizo abatitsha abanganengqondweni kabasaphilanga kuhle. Sesiqalisa ukubana besinganisike kuyasethisa, kodwa sithese sikukhangelisisakuthi sabona ukuthi hhayi kuvele umbalisi kathesi engqondweni yakhe kasaphilanga kuhle, ngoba uthwele umuntu ingqondo yiyo kumele ibe kahle ingadubeki. Ngabona ingqondo yakhe sidubeka ngapho uyafundisa ngapho nakani ukuthi ubaningi yamkoloda
baningi yini kutholakale bethiwa bona bagula ingqondo.
I-statistics asikazitholi ukuthi kangakanani, kodwa ungabona sokuyinto esikhithwa nguye uhulumende futhi senanzelele ukuthi izisebenzi zami sezigula ingqondo.
Manje lina njengenhlanganiso macebo bani eliwazamayo ukulungisisa lolu daba?
Sina njenge nchanga niso kulimutana na maluma kutu zambu kangela zongele zindo kangele kubia pambile kukwenwe zgodi kutunga vali zgodi vile siketa enza ireferenda kutu zambu kangele kutu ngele inu kukwili zgodi kangele mkutanwe COVID kangela leho 98% ya bantu abangene kureferenda metu kate zgodi zingawu toke kangele kutu kukwili mtele yonki mtole ya bantu wenga vile kutupo logu nagana kakudu kukwili la kala lomu kutinda beokolo lombali asinigezi 520 asikola ngo 2018 wanengani iza smeti wewenze nukute mjenzi nze la mbengu nagane ni mchoza
aisikati yuso singa savumi unga valelisa abalaleli
ya li valelisa abalaleli ya bom
loge begungu mnumza na Themba Kuye Moyo isikulumeli senhlanganiso ye Achoose ebe sikuqala ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibane njalo ngeviki ezayo lilani
namhla silenhlahla ngoba sixoxalo sikhosana kuhlungu oyisikhosana band ngomculo wakhe
ngayibonani balandela bakhe yalivunga uvotelela kwezano awini coach bana nikrista yalithanda ngochanje lukankosi yiwusikhosana band sukanapo emgondweni ekhaya kopatanje endulweni yiwusikhosana yini
So how long is umculo wakho ozawutshaya?
Yes, angalungisa. Ndizayizwa sengiyisitshaya.
Manje singayikhangelela nini?
Inyanga le athi ungaphela le yona leqalisayo. Kavalu uJulay, shamba seyikhipha ngoJulay kathesi ingoba
kho. Kodwa ungathi iCovid le ikubuyisele emuva kakhulu yini? Ngabe sukhatshana kathesi.
Vele okuthi ngayinto le kazange lokhiphethi lokhiphikelela hayi nga emoto asehamba ngayo.
Wena rastanya utanda. Wanguti fresh ya kipana de China.
Kati wawu kuruma nganda pa.
Nga chori kutu lasta. Ifesi ya kia mtuope sivit kutu wukuruma ka kurumi zenge China. Kutu nga umkani lati zi China kutu enja. Ele na kurumi zenge China. Kutu vara vara vara. Ka enzi zenge China zi vara vara. Yenu chi. Kutu wabu kuruma zenge umuntu wawuja ene.
Po yenu ya bevele mubani.
Kutu mina nga nkwadisa njibuti. Ama rasta. Ama nyasmati. Ifesi ya kwenye ya mtuope sivit kutu zi China. Ifesi ya kwenye ya mtuope sivit kutu zi China. Ifesi
Dani makiwa nyadi tanda Mwa di chikin twi Isi kwa za kona si tipu Austa lebe Sensi ya da para enza lwa kona Da pes kota na bezi Enka yi bayan tanda Da minyaba tanda
Unjani umamthembu
umamthembu yakhila bomuthi kona kulesuku ya job ichukela ngani ke imphathisele wanandeli wakithi
abantwana ke sebekwazi ezomculo
Yeba kwazi bangithungumelisa nosipamandla.
Oh bayakwazi ukuthi kata.
Usipamandla sekwazi. Ngibona ngani ufana ungasebenza nami mina lwana ngoba sekwazi. Awule 8 years.
Unandida. Unandida. Lapha wasipho.
Wajaja buhlungu.
Osese nene. Bavele enkani. Vele town. Bageza ngesoda. Laba bantwana. Bakhanga abafowe. Bangababona. Baya chava, kungakabile virus, kwa kumnandi,
Manje isikhathi esiningi lisichitha lisenzani khona ngapha?
Hayi yabe ngipractice nje kuphela ngoba ikatari ukhona umuntu wathumezela le gesi. Manje shoti ispeaker ngichaye ngekho emlilweni. Sashotile siloko kuchaya. Ispeaker the amplifier ebhazi babwazi. Yikho okusilelayo le mic. Ngiyabe sengichaza ukuthi banayo ukuzwayo basebenzise izikhele ezinkulu babwazi.
Ubathola ngapha abalaleli umculo wakho babuya lapho chaya khona.
Yebo babuya manje ukhanya ukuthi ishotile bani bayungazwakali emzini wami babani njengoba emagrosa laphana zabuthi chachaye kodwa hayi ukhanya ukuthi bayokusilela.
Asabe producer Dangerous Net Bravo.
Yeah, 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 yeah.
Selokhe waqalisa ukucula lo Madlela Sikhobokhobo labo Jazz Marabini labanye kwakulethela umahluko yini empilweni yakho? Wathola yini njalo lenzuzo umculo wakho?
Hayi lesuku waba khona sinje ngoba ngingadobhadobha kuzimbuzi lapha. Hayi ngathi nekhozethi basamile sibili akusela nisendu ubonayo lubuyayo. Amadiski athela ukuphuma kwayo kwafana washo kwahlala kunjalo. Sana uthele guys nesenta wathi ngoma yesomiso ekhuluma ukuthi la khoma kwanda kula gaba yibo sikhosibhe yalibonga abantu abathelithe
isulwalisana mntwana ongakhaliyo ufele mbele kweni mntwana ongakhaliyo ufele mbele kweni sesalahla masiko sesalahla masiko.
Umculo othi amasiko owesikhosana band kulo Madlela Sikhobokhobo Jazz Marabini labanye beholwa ngosikhosana yena ebesixoxa laye hona lo msakazo singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela
ikansili yeHarare namhla idilizile izakhiwo zabantu ababikwa abethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini lembare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopesa Namo Flea Market. Lilokhu likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yiwo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.